So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Mr. Washington, D.C.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 20 kuMbimbitho 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change futhi ibandla elibusayo kumele lingathothozeli udlakele ngesikhathi sokhetho.
Hlangane lokuningi kakhulu kumakhampeyini.
Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo yokhetho.
Umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu njalo kulokuthula.
Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emaphandleni.
Yakusasa lingadili. Libe lisikhangela sizibonge.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa uthi kumele ibandla elibusayo lingathothozeli udlakela eZimbabwe. UJamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni webandla leli eMaswingo okukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo. Kumele kukhitshwe idemoni leli. Sinanzelela ukuthi kwamanye amazwe abantu bayavunyelwa ukuba besekele amabandla ezombusazwe abawafunayo. Lapha eZimbabwe ibandla elibusayo lithwele senzima abaphikisayo. Umnanga kumele enze akwenelisayo lami ngenze okungifaneleyo. Okhetha izanu ukhetha udlakela. Okhetha mina ukhetha ingqubekela phambili. Umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Zizwa uthi batholise nzima ngamapolisa lebandla elibusayo.
Siqhubekela phambili ngamakhampeni ethu, umkhankaso wethu uhambelana lohlelo lwama-by-election olukhona mhlaka 26 March. Sihlangane lokuningi kakhulu kumakhampeni, kodwa okuqakathekileyo kubana inhlanganiso yamukelekile kakhulu. Izolo besemtare sigcwalise isakhuva, namhla sisemasingo. Kuyatshengisela ukubana abantu baloku accepta i-movement yabo, njalo balokuthaba kakhulu kubana kwaqalisa inhlanganiso entsha kwezombangazwe ukuze kulungiselele indaba yokuthi abantu bethola amanzi ezimpompini, ezibhedlela kube le mithi, indaba yokubana kutholakala imisebenzi yabatsha, njalo indabana kuhlonitshwe izindawo lamasiko abantu kwele Zimbabwe. Amasosha lamapolisa athole imali umholo ophezulu ngama-US dollar, njalo lama-teacher, labo sobhuku, lama-chief behlonipheke elizweni lethu izinduna. So yiyo indaba esihamba ngayo kubana ke i-Citizens Coalition for Change yona imeleleni, njalo kuyini osukuthembisa abantu beZimbabwe sisiya phambili.
Ibandla lezanu PF lithi kalikhahlamezi amalunga amabandla aphikisayo. Lithi qhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo. Umnumzana Believe Gawule okubandla leli uthi uZulu uthakazelela okwenziwa libandla lezanu PF.
Kuma constituencies analaza kuba lama by elections ikakhulu eMadebele and North Province, iCholocho leBinga. Ngikhuluma nje umongameli welizwe njengoba usazi ube khona eBinga izolo, edinga usekelo, edingela ama candidates akhe usekelo kuma by elections abuya umhla ka 26 March. Ngokunjalo umkhankaso uyaqhubekela phambili, njalo umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu, njalo kulokuthula, akula kuxhophana okukhona, akula kulwisana okukhona emabandleni adinga usekelo. Wonke umuntu ukhululekile, amabandla wonke akhululekile, azidingela ukukhankaso ngendlela ekhululekileyo ngawo njalo kulokuthula njalo umhlanga imhlangano ekhona elandelayo imhlangano eyokuncedisa ukuthi abantu ukuthi party amaparties asafele lamalanga ukuthi akhangathe amalanga nalaya asetshenziswa sibili akumiwanga umsebenzi uyaqhubekela phambili ngokunjalo amabandla ingathi ibandla lezanu PF liyaphambili ngomsebenzi wokukhankasa kuze kuyefike ekugcineni ngokunjalo kule mihlangano eminye emincanincane njengoba umongameli sedlulile kodwa ikhona imihlangano esenzakalayo eqhubekalayo phambili phakathi kwama-constituencies analabo umsebenzi uyaqhubekela phambili kawumanga ngokunjalo ke abadala njengoba kade bebuyile bebezofaka nje icing sugar phezu kwekeke umsebenzi phezu komsebenzi owenziwayo
abacubungula ezombusazwe basola kakhulu ubudlwangudlwangu obenzakala nesikhathi amabandla ekhankasela ukhetho oluzayo umnumzana evindlela ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi amabandla aphikisayo kawakhankasi kahle ngenxa yokukhahlanyezwa amapolisa
kunenge okungahambi kahle ikakhulu sibona icembu lezanu PF lolodwe elivunyelwe ukukhankasa ngesikhathi elithanda ngaso endaweni elithanda ngayo amanye amaqembu ayavinjelwa ngamapolisa ukuthi akampeyine ukuthi akhankase ngokunjalo ukhetho kalisoze lube ngolukhululekileyo ngokuba alukhululekanga ukhetho uma amaqembu aphikisayo engavunyelwa ukukhankasa ngendlela abavunyelwa ngayo yi-constitution ngakho ke kubi ukuthi siya okhethweni kodwa siyalubona nje ukhetho lwakhona ukuthi alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yalokho ngokuba umthetho usetshenziswa ngendlela evimbela abanye ivumela kodwa iqembu lezanu PF yinto engekho emthethweni leyo
ukhetho lwama-by-elections luza kwenziwa ngomgqibelo kuvotelwa amakansila lamalunga edale lepalamende endaweni okwaxotshiswa khona amalunga edaleleli libandla le-MDCT lele-People's Democratic Party amanye amalunga atshona inhlanganiso ye-Kopanang Africa Against Xenophobia ithi zisiya emthethwandaba ngemva kokuba amapolisa esemise ukutshengisela kwabo okumele kwenziwe kusasa eJohannesburg uthi uzokhumala kusipha loludaba ese-South Africa
esikhulumeni senhlanganiso ye-Kopanang Africa umnumzana Dale McKinley utshele intatha zindaba namuhla ukuthi baphatheke kubi kakhulu ngemva kokuba amapolisa emise ukufola kwawo emgwaqweni bekuthaza ukumiswa komkhuba okuhlukuluzwa kwabantu bakwamanye amazwe kwele-South Africa uthi sebebhalele emthethwandaba befuna kuchithwe isinqumo samapolisa lesi
sifuna umthethwandaba usiphe imvumo yokutshengisela ngoba lokhu kulilungelo lethu
omunye unkokheli zale enhlanganiso unkosikazi Janet Mnakamwe uthi ngokuqala kwele South Africa ukubona amapolisa evimba ukufola kwabantu abakhuthaza ukuhlonitshwa omalungelo oluntu.
Our march was going to expose the kleptocracy.
Babonile ukuthi ukufola kwethu kuzaveza ukwephula kwamalungelo abantu bokuza.
That actually shows that there is a crisis in terms of human rights.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Sibongile Jabalala uthi akavumelani lokuhlukunyezwa kwabantu bokuza okwenziwa ngamaqembu afana le-South Africa First kanye leqembu le-Operation Dudula. Uthi ubahluphayo ukuthi bakhona abaphatha intambo angathi bayokusekela lokhu.
Uminister Aaron Motsoaledi akangathi umehluleka ukwenza umsebenzi wakhe asebenzisa ama-criminals on the ground ukuthi enze umsebenzi wakhe. Bekicele umsebenzi wakhe ukuprotecta abantu abase-South Africa irrespective of ukuthi bani ba-documented or abakho-documented.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leya laye oyingxenye yale nhlanganiso uthi kukhanya sengathi ukwaliwa kwesicelo sabo sokufola kukhombisa ukuthi amapolisa ambaxambile.
Bona babonise angathi bayesaba i-Operation Dudula. Thina i-Operation Dudula noma singalwi nayo kodwa asiyesabi ngoba i-Operation Dudula yinhlangano yezikliwe.
Encwadini ebhalelwe inhlanganiso yeKopanang Africa amapolisa athi angeke abavumele bafole ngoba abaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula bazabahlasela. ithi njalo ibalele ngoba kulamahungahunga ukuthi abafuna ukufola laba ngabaselizweni ngokungekho emthethweni. Ikopanang Africa ithi zonke lezi zizathu lizaba nje lamapholisa, ngakho sebehlele ukuthi umthethwandaba ungabavumela bazaqhubeka ngokufola lokhu evikezayo omgqibelo. Kusenjalo amapholisa esabelweni se-Western Cape adise kulokuhlaliseka elokishini legqubela endaweni ye-Robertson ngemva kokulwisana kwezalwane zeZimbabwe lezakwelelusotho kubangwa imisebenzi emapulazini. Mlesuto 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Weze mapandeni namhla sithuka lembongi kaZulu uOrbit Dube onceda kakhulu abantu asebekhulile emaphandleni, ikakhulu ababalekelwa izihlobo labangane. Siyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyinzalo yelupani esidobulambizi eTandanda, kodwa kwamanje ngicatshise ikhanda empophoma zaseVitoli. Ngilo msebenzi engiwenzayo owaziwa nguZulu okuba yimbongi lokuba ngusomahlaya lo mphathi wohlelo cebo kuhle uMaster of Ceremony ngolimi lwemzini. Ngingumlobi. Lo nyaka yimi engithole isicoco sokuba yimbongi encinte zonke kuNational Art Merit Awards.
Siyakuzwa Dube, kuyini okwenzela uZulu?
Ngaphandle kwalokho ngilolunye uhlelo engilwenzayo olokusiza abaswelayo. Angithandi ukusebenzisa abantu abahlupheka ngoba sonke siyahlupheka ingqesi semhlabeni. Ngilo hlelo lwengilwenzayo obese ngikwenza kulezi insuku, ngangike ngithi mina ngincedisa abantwana abaswela imali yokubhadala isikolo. Yebo, bengilokhu ngisakwenza lokho. Ngase ngisungula kathe sihlelo olokudinga izalukazi ngizincedise nalokhu engiyabe ngikuthwele okuyimpija.
Ye, luhamba njani uhlelo lwakho lolu?
Luhamba kuhle kakhulu uhlelo lolu ngoba ngike ngiphostele senkundleni zokuxhumana babekhona abaphostele nje okuncane. Kungifundise izinto eziningi kakhulu. Abantu laba bayizalukazi iningi labo balahlwa izihlobo labantu ababo besitho ezabo izizathu, besithi bayaloya, bakhulume nje kube kuningi. Angeke ngithi abaloyi mina ngoba umthakathi lami kangimazi, kodwa ke ngifunda okuningi ngakho khonokho ukuthi abantwana kwesinye isikhathi bangakhula bayahlamukela abazali babo, kwesinye isikhathi ikakhulu bangathatha kumbe uma sebesebenza. Nangokuthi lezi zalukwazi nxa ngixoxa lazo zinginika olunye ulwazi oludephe kakhulu ngokunye besingakwazi, ngoba thina sikhula sikwazi ukuthi imbali imi kanje esayibala emabhukwini, kodwa uma usiye ebantwini abadala bayibetha ngenye indlela ekufundisa izinto ezinhle kakhulu. Umsebenzi lowu ngiyawuthanda kakhulu ngoba ungihlanganisele ezalukwazi bakithi, intombi zami engizithanda kakhulu. Ufike nje ekhaya uthole isalukwazi sihleli kasinalutho, abanye bahlala emahobeni bakithi sokudilikile, abanye umfice ngelangitsho ukudla, kodwa akwamukele ngenhliziyo enhle bakithi umuntu azathi mntanami uzahamba ngelalutho kangila ngitsho ukupheka. Nami ngabe ngithole okuyimbija nasifike sihlale phansi lesalukwazi sami sixoxe sipheke sidle.
Kuyini okwakwenza wasungula uhlelo lolu Dube?
Ngikwenza lokhu ngenhliziyo enhle ngoba mina ngumuntu owazalelwa ekhaya, wakhulela ekhaya. Impilo yami nje yonke ngathi igxile ekhaya, esikhona ngaze ngiyithande njengoba ngiyisebenzisa njengoba ngingumuntu wemakhaya. Ngakhula mina lami ngingomunye wababeswela okwakulihlazo mbo okwakuyinhlekisa esigabeni. Ngibona la zizalukwazi sisala sisodwa. Nxa kulesalukwazi sisala sisodwa, abantu lanxa besiya khona behamba benqenqa ukuthi alana uhlala yedwa uyaloya, bemesaba abantu. Kodwa ke mina ngokukhula la ngokunanzela izinto eziningi, ngase ngicabanga ukuthi labo bantu kumele ke ngibadinge ngibancedise ngoba bengelabantu ongabancedisa. Hayi ukuthi abazalanga, hayi ukuthi abalanzi hlobo, hayi. Kodwa ke kusuka bese kuguquka phambili, abantwana bangakhula babona unina sengumthakathi, ubugogo sengumthakathi. Abanye abantwana basuke bahambe baye eGoli badliwe izindunduma bangabi le ndaba langemuva, kodwa umama ekhaya bephila ubugogo bephila bengasamnaki mbe bengasamnanzi. Mina ke ngikwenza lokho ngenhliziyo enhle ngoba labantu ngiyabathanda baligolide baligugu kithi. Ngibonga labantu abake bangincedise bakithi benginikeza amandla ukuthi ngiyefika khona ngisize ngeenkweni elisayo. Bese ngicina ngokuthi abantu bakithi umama ngazebe ngumthakathi lokho engunyoko ungamlahli.
Kuyazithanyela Dube ukuba uyakholisa ukusebenza labantu asebekhulile, ake sizwe lokhu.
La kusasa singathini. Dibe nisikhangela sizwe.
Hayi kulungile kulungile nkazana. So nje base ngibuye ngazokhipha ngalobona ngibuye nini ngizothayimela. Hayi phendula phendula nkazana ngibuye nini ngizothayimela. So sengiyeri kuya noma yithi isikhathi.
Lapha lizwe uObert Dube imbongi kaZulu ezikholisela logogo esabelweni seMatabeleland North. Sima lapha kuhlelo lwethu lwezemaphandleni besixoxa loObert Dube imbongi kaZulu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia eselibhomba kwele Ukraine ngama-hypersonic missiles libhombe isikolo izolo kusihlwa eMariupol esilabantu abangamakhulu amane 400 abaqatshe khona besesaba impi phakathi kwamazwe lawo. I-Associated Press ibika ukuba ELeRussia libhomba mahlayana emadolobheni njalo lihlasele enye inkamba yamasosha lisebenzisa ama-missiles la angakaze asetshenziswe emhlabeni wonke jikelele. Kubikwa ukuba ELeRussia lithwaliswe nzima libuthola kwele Ukraine egangeni lemadolobheni. Kulabantu bedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kwele Ukraine ngenxa yempi le esithethe njalo imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine sebebalekile kulelo lizwe loba kubikwa engani kulabanye abalokhu bezama ukuphuma bayephela kwamanye amazwe. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe akuzwekazi le-European Union uyakhuluma labanye bakhe ngempilo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwenjelele. Ngisakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo sikhuluma ngokuthi kulelitshe elicezuke entabeni duzane lenjelele lagiqika lathiya ligebhe kakhulu-ke emadwaleni lawela ekhalweni lwezintaba. Abazi ngamasiko bathi lokhu imihlolo. Bethukile labanye abakhonza uJesu Kristu.
Sidin Dlovu we-Followers of Christ ngikhonza eMpophoma eNkulumani Primary Government Primary Room Number 21. Ya sikuzwile lokho okwenzakeleyo. Kuyinto enzima, kuyinto ebesingayikhangelanga, but itho something kule nto eyenzakalayo. Kwalokhu iBhayibhile lithi ngensuku zokucina kuzaba lezinto ezithiyeneyo ezizamangalisa abantu ezinye litholakala kukagayi 1 lithi kuzaba lendlala, kuzaba lani engilethemba lokuthi lokhu kuwumhlelo wensuku zokucina ukuthi uJesu useseduze sezabuya. So-ke into edingakalayo ukuthi abantu bame eqinisweni, bame lapho abami khona bemkhonza uJesu.
Ake sizwe ukuthi ukhulu laye uthini ngodaba lolu.
Igama lami nguWin Moyo, emphuma enkayi, ngidabuka kwesikhobokhobo indima yami. Benza izinto ezingaqondanga, badubula endlelele, bathatha izindiwo ezamasiko khonapha endlelele esingakwaziyo ukuthi bazisa ngaphi bona laba bantu. Ngemva kwalokho bathatha umambo ongazakaliyo ukuthi uthuthu uvela ngaphi, bamusa endaweni endlelele bona beyingabantu abagcwele igazi izandla zabo. Sinanzelela ukuthi igugura wundi yabulala abantu abaningi khonapha eMathebeleleni kusukela kibo. Izano le ivele kayifuneki ukuthi ihambe endaweni elitsheni lele lawayo. Kuyini abafuna ukukwenza, kuyini abakwaziyo ngendawo yeMathebeleleni? Sinanzelela ukuthi kabazi lutho abangalwenza lulungise isigaba seMathebeleleni.
Siqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje. asanga nene singabaphileyo ngeviki ezayo.
Sinana masibo
sisi bomandla
lelaba bamkhulu babelo bola.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silomuntu kwamelikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani isihlozi ngikhwese sithandekileyo. Ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana sibonga uYehova inkosi osigcinileyo phakathi kobunzima bonke esedlule kubo izifuko ezedluleyo. Ngalowu omunye esihamba sikuqhele engqondweni zethu ngobunzima esihlangana labo sisaphila lapha emhlabeni. Namhlanje sihlangana leli lizwi esilithola encwadini kamvangeli uLuka esahluko lisesihlanu indima ezimbili nje u4 lo5 kufundeka kanje. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. Verse 5. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sishiyile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Lapha ke nguJesu lo ekhuluma lo Simoni. Ilizwi esiphezu kwalo yileli elokuthi uJesu eseqedile ukukhuluma esebonile lemizamo eyayisenziwa nabagoli benhlanzi laba uSimoni Petro labanye, uJesu uthi eke ake liyesuke lapha likhona liye enzikini lizabona ukuthi kuyakwenzakalani, lizabamba inhlanzi eziningi kakhulu. UJesu uzama ukusitshengisa ukuthi nxa sihleli kumele sibe ngabantu abalemizamo ebonakalayo, ngoba okunye nje siyakhekheleza emaceleni indaba ngokwayo siyichiye, indaba isala ukuthi ilungiseke ngobana siphikelela sisenza into yinye singalaleli ilizwi lakhe likhuluma kithi. Nxa sihleli lemindeni yethu emizini yethu kuningi okusihluphayo, singabe sihlutshwa ngabantwana, sihlutshwa izihlobo, sihlutshwa yini, sikhala kusa kwamalanga njengalaba abafundi abakhala bethi bazame ubusuku bonke ababambanga lutho. Okunye ukwenza ukubana sihlupheke sidubeke kakhulu ngempilo yikuthi kasilaleli ilizwi likaJesu ekhuluma kithi. Sifuna ukwenza owamakhanda ethu, sihlale sinxaphe singabazondileyo, ngoba na izinto kazihlangani, baba lomama kabezwanani, abazali labantwana kabezwanani, izihlobo kakukhulunyiswana, ngoba na siphethe into eyodwa iminyaka leminyaka. Kasilaleli ilizwi elithi qhubekela ekujuleni kumbe enzikini uzobona ukuthi kuyakwenzakalani, ngoba na uJesu katshonga ukuthi tshintshanini isikepe, katshonga ukuthi tshintshanini amanetha, katshonga ukuthi tshintshanini umfula. Uthi sukani lapho elikhona, ngoba lapho elikhona kusekhunjini lomfula kakula lutho. Qhubekani liye phambili, indaba iphambili sekujuleni kwenhliziyo yomuntu, aso ndaba nje ongaphonguyithatha lula. Yikho lokho okwenza ubana izinto zingahlangani, kungakhulunyiswana. Njengoba ngitshilo, kumele sisuke lapho esikhona silalele ilizwi lenkosi ukuthi lithini, lizasilayela nje emindeni ukuthi senzeni. Singalilalela ukuthi uJesu uthini kithi, impilo zethu ziyakuba ngcono. Labanye abantu bamangalithi umuzi wokuxabana engathi ungumuzi woxolo, umuzi wokuhlupheka usungumuzi wabantu abahlalisana kuhle. Asikhulekeni Baba Thixo Ingcwele, siyabonga umusa lothando wakho, lelizwi lakho engisilaya ubana silalele wena, siza kuphumelela. Amen.
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculi wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yakwaTshongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi. Gospeli uyabhala amaculo njalo uyakhomboza. Unama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe Jehova ikhuluma ngobuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Akehluleki ikhuluma ngobungcwele nangokumdumisa uJehova. Egelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu intandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokucula. Ubalandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama-CD baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa uyalithanda nonke.
Siyabonga kakhulu ntombazana ungadinga kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele vesi lazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingajojozeli udlakela ngesikhathi sokhetho. Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yokhetho. Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emaphandleni. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolibalisayo mokhiphi.